Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uBlessing Zulu obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani Zulu kandaba ulamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku-14 Mbimbitho 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Umthwentwe uhlaba usamile, yikho ngisithi kuhle kakhulu ukuthi abantwana bafundiswe ngezamacansi basasebancane. Singayekela ukubafundisa vele bazakwenza, yikho ngisithi asibafundiseni bebekwazi ingozi abahlangana lazo lemikhuhlane ekhona.
Ihofisi ebona ngenhlelo zokuphathisa abalambayo enhlanganisweni yamazwe omhlaba e-United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs ithi inkomo sezicakile kakhulu eMathepeleland North leSouth njalo eziningi zazo zilakho ukubulawa indlala lonyaka.
Abaningi sebeqalisile ukuthenga ifidi zenkomo, abanye sebeqalisile ukufida, ukanti nje inkomo most of them they are in a poor to fair condition. And nxa inkomo kuthiwa iku-fair condition ngo-March isiyafika uJuni, nxa ungasazange wayinika i-supplementary feeding ngabe siqalile.
Imizamo yokumisa uhlelo lokuzilibazisa kumakhalekhukhwini olwe-TikTok iyaqhubekela phambili kwele Melika kulandela ukuvumelana kwenziwe ngamalunga edalele The House izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Isigodlo someli welemelika eZimbabwe lamuhla sisungule uhlelo lokufundisa abantwana abaleminyaka yokuzalwa ephakathi kweyisitshiyagalolunye letshumi lane 9 to 14 years ngokuphathelane legciwane lengculaza ele-HIV. Lolu hlelo luphansi kwesihloko esithi Determined, Resilient, Empowered, AIDS-Free, Mentored and Safe Women, kumbe DREAMS. Utopias Mudzingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Uhlelo lweDreams lubikwa luzabe lungokupha imfundiso ebantwaneni laba ephathelane lolwazi olujulileyo ngegcikwane lengculaza ngenhloso yokubahlomisa bengakawelwa ngumonakalo kusetshenziswa inkundla zokuxhumana ezebulenjini. Ekhuluma esigodlweni someli weMelika eHarare, unkosikazi Elaine French omela ilizwe leMelika kuleli uthe uhlelo lolu luzanceda ukuvimba ukumemetheka lokuthelelwana lula igcikwane leli ebantwaneni laba ikakhulu amankazana.
Let me acknowledge the strong collaboration between the United States and Zimbabwe.
Abantwana abangamankazana yibo abasengozini enkulu yokuthelwa HIV, yikho sikhuthaza ukuthi bethole imfundiso ejulileyo ukuze kungenzeki lokho. Singaqala ukubapha imfundiso besebancane, kutsho ukuthi lapho bekhula bezenelisa ukuthatha inyathelo elifaneleyo ukuze bengaweli engozini. Yiyo injongo yemfundiso esungulwe namuhla.
Wengeze esithi eleMelika alisoze lime ukusebenzelana lele Zimbabwe ekulwiseni igcikwane le-HIV.
Thina njengelizwe siyakwazi ukuthi igcikwane le-HIV liphazamisa impilo kaZulu. Yikho sibambile lizwe leZimbabwe ukuthi silwise ukwanda kwaleli gcikwane.
Uhlelo lweDreams Digital Campaign lugoqela ukufundisa abantwana phezu kwegcikwane le-HIV kusetshenziswa indlela abazizwisisayo ezifana lamafilimu, amabhuku alemifanekiso kanye lasezinkundleni zebulenjini be-intanethi. Unkosikazi Medeline Ndlovu, omunye umzali waseHarare olabantwana abathathu, uthi luhle uhlelo lolu.
Umthwentwe uhlaba usamile, yikho ngisithi kuhle kakhulu ukuthi abantwana bafundiswe ngezamacansi basasebancane. Singayekela ukubafundisa vele bazakwenza, yikho ngisithi asibafundiseni bebekwazi ingozi abahlangana lazo lemikhuhlane ekhona.
Kodwa omunye njalo umzali ongubaba ongathandanga ukubethwa igama uthi akavumelani lokufundiswa kwabantwana ngezocansi.
Yebo, sebengenana lezamacansi bancane, kodwa ukukhuluma lokubafundisa ngokucansi kubuya kwenze njengokuthi siyabakhuthaza.
Udokotela Mbongeni Ndlovu wakobulawayo uthi ngenxa yendlela abantwana abanamuhla abaziphatha ngayo, kuqakathekile ukuthi befundiswe ngezocansi kanye legcikwane le-HIV besesebancane.
Isizathu sokuthi siphatheke ngabantu abatsha sibafundisa ngegcikwane le-HIV ukuthi sebeqala ukuya emacansini masinya, yibo abaledlabuzane lokuya emacansini, and futhi ngesiko lethu abanelisi ukuthi bathathe i-family planning ngasikhulumi ngakho. Abatsha bona bayibo futhi abagcwele ebulenjini esithi ngesilungu i-internet, bafunda izinto eziningi.
Uhlelo olwe-Dreams lolu lukhangelelwa ukusungulwa ezigabeni eziningi zelizwe, lapho kuzafundiswa khona abantwana phezu kwegcikwane le-HIV lomkhuhlane we-AIDS. Kusukisela ngomnyaka ka-2004, ilizwe leMelika phansi kohlangothi lwalo lwehofisi kamongameli olwe-PEPFAR selincede iZimbabwe ngamadola akweleMelika aphose efike kumabhiliyoni amabili, 1.7 billion United States dollars, emsebenzini wokumelana lokulwisana le-HIV le-AIDS. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
The Voice of America.
Ihofisi ebona ngenhlelo zokuphathisa abalambayo kumanyano we-United Nations, i-Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, i-OCHA, ithi inkomo sezicake kakhulu eMathebeleland North leMathebeleland South, njalo eziningi zazo zilakho kubulawa indlala lonyaka. Kumbiko ewethule kuthange, i-OCHA ithi umumo mubi njalo kwezinye indawo zeMaswingo leMidlands lakho umubi kakhulu. Ihofisi le iqwayise ukuthi izifuyo eZimbabwe lasemazweni achiyeneyo asezansi yezwekazi le-Africa zizahlaselwa imikhuhlane efana le-anthrax ezaphehlwa yikuhamba-hamba kwazo, kanye lenyamazana zasendle zidinga amadlelo lamanzi. Ngokunjalo ihofisi le ithi kumele kube lenhlelo zokuvikela imikhuhlane le ezokuphandela izifuyo amanzi okunatha kanye lokuphathisa abafuyi ngokudla. I-OCHA ithi njalo abantu abahlaselwe indlala emazweni asezansi yezwekazi le-Africa agoqela yona iZimbabwe, Zambia, Malawi, DRC lamanye bayizigidi phose ezingamachumi amabili i-18 million. Untungamili Nkomo Studio 7 uxoxe lo mfuyi wenkomo eMathebeleland South, umnumzana Zenzele Ndebele.
Abantu abalezifuyo in general, inkomo zabo from last year they never recovered, and wakathesa abantu uMarch, February konabheke abantu ababekhaleka ukuthi yakuleliningi inkomo ziyagain iweight ezimunyisayo lapho kusengwa khona, but akuzange kube njalo lonyaka ngoba izulu kalinanga. So abantu abaningi bathwele nzima bezama, abaningi sebeqalisile ukuthenga i-feed zenkomo, abanye sebeqalisile ukufida, ukanti nje inkomo most of them they are in poor to fair condition. And nxa inkomo uthiwa ikufair condition ngo-March kusiyafika uJuni, nxa ungasazange wayinika i-supplementary feeding yabe sicayile. So okusekwenza njalo ukuthi abantu abaningi bezame ukuthengisa inkomo, and wonke umuntu nxa esethengisa inkomo kusho ukuthi intengo yenkomo nayo sisiyiwa. Sesike zabona kumafeli lapho inkomo amankomokazi amakhulu ethengiswa ngama-$200 $150. So already kukhanya ngani mina kusiyaphela, abantu bazake ngaselazifuyo either sezifile kumbe bezithengise bahambe ukuthi abanyeke benelise ukuthi be-restocke futhi.
Inhlelo zokulondoloza izifuyo eziqhutshwa yi-veterinary ezifana lokudibhisa inkomo lokuzihlaba ukuze zivikelwe emikhuhlaneni efana le-anthrax le ekhulunywa yi-United Nations zikhona yini inhlelo ezinjalo?
Well, I think bazama babazama khona be-veterinary, kodwa mbona ngani bashoda kakhulu usizo, i-support, imali, ngoba sikhuluma nje abantu abaningi balahlekelwe zinkomo ngento lethiwa i-January disease le eyadibulala inkomo esenziwa imikhaza. And anza lapho ngikhona mina angizange ngibone uhlelo lukahulumende lokuhlaba izifuyo ukuthi bevikele i-January disease le. So okwenzakalayo-ke nxa ukuthi kulendlala senza thatha mina ezama iy'nkomo eziyi-5 ngiyezithiye ebhambathi ngithathe ezinye ziyi-10 ngiyezithiya esigodini, ngithathe ezinye eziyi-20 ngiyezithiya e-KZ. Yikho osekuzabangela ukuthi imikhuhlane imemetheke indawo yonke leyo, ngoba ngiyakwanza ukuthatha iy'nkomo zami ezinomkhuhlane ziba khona ngifike endaweni lapho zingenamkhuhlane khona or ungenamkhuhlane khona, ngifike ngihambe ngibathelele. So ngibona ngani kule weakness kakhulu inhlelo zikahulumende ezama-vetinary ukuthi befundise abantu lama-resources akwanileyo ukuthi benze into ezitshiyeneyo. Ngokuhlupho lwakhona imali ovethi uyabe ehamba ngenyawo, so uzahamba efike ngakhe. So ngibona ngathi yes, wonke umuntu uyakwazi kule drought, but it seems like there's no clear program on what abantu kumele bekwenze. So uthi umlimi uyazicabangela abona ngani angancediseka ngayo. So there's lack of information ukuthi kahle kahle kuyini abalimi abangakwenza ukupreventa ukuthi iy'nkomo zabo zingafi ngendlala. Ama-alternative sources of ukudla ongabe kukhona, whether ngabe utshani kumbe kuyini. So ngibona ngani khonapho uhulumende usasenemisebenzi eminingi amele uye.
Umnumzana Zenzele Ndebele ngumfuyi wenkomo eMatabeleland South, njalo eyintatheli zindaba eyasungula inkundla eyesite. Ubexoxa ecingweni lontungameli inkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Obe ngusomabhizimusi olodumo njalo owalwa impi yenkululeko ekubandla leZaphu, uChemist David Siziba ubekwe lamuhla emathuneni eGlen Forest eHarare kulandela ukunikwa nguhulumende isicoco seqhawe lesizwe eseLiberation War Hero. USiziba owazalelwa esigabeni seInsiza njalo owayengumqondisi wenkampani yeCosmos Cellular esanda kusuka kwinkampani ye Post and Telecommunications IPTC wazakala kakhulu ngezokuba ngabanye abasungula okuphathelane labo makhale khukhwini. Wanceda kakhulu intatheli izindaba ukuzinika imali yokusungula inhlanganiso yazo njalo ukusukela imidlalo yenguqulo kunye. Waphinda njalo waxabana lohulumende kulandela imbiko eyathi wayengaphathanga imali ngemfanelo yalabo ayethengiselana labo kwezamabhizimusi. Kodwa wayethakazelela ukunceda amabhizimusi acathulayo, waba ngabokuqala ukusungula inhlanganiso yabosomabhizimusi abathuthukayo i-Affirmative Action Group, i-AAG. Le inhlanganiso eyenza kwaba labo somabhizimusi abansundu abathuthuka kumabhizimusi bazimela njalo kuze kube lamhlanje bayaphumelela. Abanye bamkhumbula ngokutshaya imbodlela emthonjeni we-Oasis Hotel eHarare. Wayengaphuzi ukunathisa wonke umuntu ozezilibazisa kuleyo ndawo, okwakufikela abantu abaningi abadingele imisebenzi abayenze bebe ngobosomabhizimusi abaqondise labalandeli beqembu le-Highlanders kanye lababe ngelandawo yokuhlala bengafika esigodlweni selizwe. Sithi lala ngokuthula qhawe lamaqhawe. Ngokwezimelika, imizamo yokumisa uhlelo lokuzilibazisa kumakhale khukhwini olwe TikTok iyaqhubekela phambili kwelemelika kulandela ukuvumelana okwenziwe ngamalunga edalele The House izolo. Amalunga edaleleli bathi uhlelo lolu olwenkampani yakwele China ethiwa ByteDance lwetheswa icala lokusebenzisa lolu hlelo ukudinga imininingwane ezizalwane zakwelemelika. Linkampani iyakulandula lokhu. Nxa umthetho lo ungapasa kudalele The House, uyabe usulinde nje isandla sikamongameli Joe Biden. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Difa wajabi Bhangodube.
Uhlupho babugande ukuthi izinto esizibonayo kulamalanga, noma izinto ze-technology, noma izinto eza yiphi indlela ezijabulisa abantu noma ezenza impilo zabantu zibe lula sekungenela ipolitiki kuyo yonke into esukisenzakala ingakho kathesi ngenxa yokuthi siyazi ukuthi TikTok i-originator eChina ingakho kathesi sesibona sokungenela ezopolitiki ukuthi iTikTok sokufanele zivalwe.
Bakhona abathi bona ilizwe leMelika lingavala iTikTok liyabalitshengisa ubuhwaba obokuthi sebefuna ukuthathela elinye ilizwe inkampani. Ukubona njani wakhona?
Akusoze kumangalise lokho ngoba iMelika siyazi ukuthi lilizwe elithanda ukuthi kube yilo ingqungquthela njalo libe yilo ilizwe elifika lezinto ezinhle kuqala kulawo wonke amanye amazwe. So kwaba isimanga kakhulu ukuthi babone into eya draw umhlaba wonke jikelele eTikTok kwaba into eyayisenziwa ngama Chinese okuyinto abangayithakazeleliyo ngisho kancane ngoba njengoba sike sabona isiphathamandla seMelika sibuza omunye umphathi weTikTok imibuzo kodwa imibuzo bekade imibuza kade sembuza izinto zepolitiki engasambuzi izinto zokuthi iTikTok ihamba njani. Into esibona ukuthi akusoze kumangalise lokho iMelika into ababefisa ukuthi ngabe iyavala iTikTok ukwenza ukuthi bona babe sebeklona bayenze into efanayo kube sekuyenzakala ingathi bona yibo ngathi bayenze iTikTok noma bayenze into exhumanisa abantu engcono kakhulu emhlabeni wonke jikelele.
Kodwa nxa sikhangela ukubana eMelika lingavala iTikTok ubona ungani umhlaba akhona yini amazwe azalandela lawo yenza okufana?
Amazwe angalandela esenza okufanayo ngamazwe alobudlelwano thize leMelika kodwa ke angiboni ukuthi amanye amazwe ngobuningi njengoba sibona ukuthi umhlaba nje njengoba sikhuluma nje umhlaba udivided ezintweni eziningi noma sikhangela phose impi zePalestine impi zeRussia zeza divide umhlaba kwabe zinxa eziningi ezihlukeneyo. So labo ababedlelana leMelika yibo mhlawumbe sebengajayiva ithuni efanayo mhlawumbe asithi ilizwe elifana leBritani ililizwe mhlawumbe lalo elingalandela ibhani efana la yena leyo bayenze ngokufanayo. Kodwa ke akusoze kube ngumhlaba wonke ngoba abantu abaningi umhlaba wonke jikelele bayithakazelela njalo ama-Chinese alobudlelwano obuhle kwamanye amazwe amaningi umhlaba wonke jikelele.
Alo ke ngumnumzana Difa wajabhi Bhango Dube olandela izombusazo weMelika ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekweleBhilitane. Kule ndlala enkulu eZimbabwe ikakhulu eMathebeleland lapho abantu asebekhala ngokuswela ukudla njalo lokuncipha kwamadlelo okwenza izifuyo zingasathengiseki ngemfanelo ngoba sesicakile. Abaphila ngokuthengisa imbuzi lenkomo bathi sebezuza amakhulu amabili amadola eMelika iUS $200 kuphela kulokuthi bethole amakhulu amane kusiya amakhulu amahlanu bengathengisa inkomo eyodwa. Lokhu kwenza ukuba behluleke ukunakekela imuli zabo. Iningi labo kalitholi ukudla okuholiswa nguhulumende okwathenjiswa ukuthi uzaphandela uzulu ukudla ngesikhathi sendlala njalo uzalungisa amadamu okugcina amanzi kusenzelwa isikhathi kungani kahle izulu. Okwamanje lo uhlelo lwezambezi water project alukhanyi ukuba luyangaphi ukuze sizwe ukuba kungaphathwa njani udaba lwesimo esinje lokunye okungehlela ilizwe ngokuya kwesikhathi. UGibbs Dube Studio 7 uqoxe lomnumzana Mabutho Moyo olilunga lebandla lezanu PF njalo ongumlimi endawonye lomnumzana Thabang Nare ingcwethi kwezentuthuko. Umoyo nguye osungula lolu daba.
Udala ngama 80s 90s ukuthi sasikwazi ukuthi ama factory nayivala kobulawayo ngo November oba wathi ama basikile bese yalapha emanxeleni abaye bekhonda ematopo kusiya lilo khathe sakusekho lokho ngoba vele isikhathi solesiyana kuyabe kuhume kuthe cha izulu lakho laselize libuye maybe ngo December futhi le season yakho libe mfitshane. So hayi sibhekana lento eza super sibilokuzwayo ku agricultural systems zethu kodwa kunjalo sikhayelela ukuzaba lendlala kodwa uhulumende ufakile amanyathelo ukuthi abone ukuthi hayi akula muntu ozasilela. Ngikhuluma nje izolo bengilapha emguza bebhala ku 16 and 17 ama beneficiaries awe drought relief. So luhlelo esikhayele luzaba khona njengoba laluvele lukhona ngesikhathi zendlala zonke njalo eParliament. Ngizwe ayiraiser uHonorable Joseph Chuma indaba yokuthi hayi singakhangela emaphandleni kuphela, asiqedise nasemadolobheni ngoba khona ama vulnerable families. So hayi amaceba khona, amaceba khona babaduli.
Yey, siyakuzwa kakhulu baba Moyo. Baba Nare uyakhuluma lapha ubaba Moyo, uyamuzwa lapha.
Ubaba Moyo uyathi ukuthi kule ndaba ye El Nino affecte iSADC region. Indaba ye climate change ukutshintsha komkhathi ayenzakali kuphela eZimbabwe kumbe Africa, iyenzakala umhlaba wonke jikelele. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi uhulumende endaweni esebenzana namakhansili o city council kumele besebenze ndawonye kube lemithetho eyenza kube lula ukuthi kwakhiwe amadamu njalo ukuthi ama project afana nale eMathebenza bese water project enziwe ephele. Siyazi lapha eAmerica eCalifornia ngakhaya leCalifornia iSouthern California iwomile vele ayilamandla abawafunayo. Bapompa manzi evela kuthiwa eNorth California esehlika ebuya ngapha, yikho okugcina sokukhuliswa impida, kukhuliswe ama-apple, amatamatisi, wonke ama-fruits egcwala ilizwe lonke evela endaweni lapho kuthiwa komile khona. So indaba le yasondaba entsha, uhulumende uke wathola imali evela eChina yokuthi kwakhiwe iMathebenza Mbezi Water Project, but ngendlela ye-economy yethu ukuthi siyatshintshatshintsha idola sitshintshe imali yankhona vele igcina ingelavali. Labe China kabasasithembi ukuthi bengasiboleka siqedise imali le yeza Mathebenza Mbezi Water Project sizenelisa yini ukuthi babhadale imali yabo. So izinto lezi zihlangene.
Yes, so uthi kalulungisa udaba lolumoyo oleza Mbezi Water Project lokunye ukuzanceda amanzi phela aqhakathe kakhulu ukuthi ungazani uhulumende sekhulume ngakho okwesikhathi eside. Kalesi zokuthiwa sokuyaphutsha kugcina sokuthiwa hayi kumile vele khonokho kumele kubanjwe njani moyo uyatsho njalo lokuthi umnotho wanokuqa
madoda. Ngiyabonga, ngiyabonga amazwi kababa Nare. Liqiniso sibili ukuthi iclimate change into ehluphe nje umhlaba wonke jikelele kodwa phela ayiso wonke amazwe akhangelele ukuthi aphila neagriculture. IZimbabwe kumbe ngithi largely iAfrica yonke vele these are agrarian economies. Lapho amanye amazwe bona sebadlula khona kudala ukuthiwa yi-primary sector lapha sesekhona sebekuma-tertiary sectors njalo njalo ngezomkhonomi. Ngithinta endabeni yeZambezi Water Project, yebo kuliqiniso from 1919 isungulwa kulutshwana okwenzakileyo kodwa nxa ungumuntu oleqiniso njalo ungumuntu ofuna ukutshela abalaleli iqiniso uzananzelela ukuthi osokwenzakale in the past 6 years wedlula iminyaka yonke le usehla singakatholi lo zibuse up to 1919 wahamba athe segwayisha ngani idamu seliduze ukuphela. Before then kwakuphonga ukuthiwa kule project kucente kwacentwa but osokwenzakala ekhathesi sibili kuyabonakala ukuthi the progress is there, the progress is meaningful. Yebo kambe basebenza behind schedule kodwa i-pipeline seyasungulwa ezaletha amanzi from idamu ebuya kobulawayo okhaleletshoni ngaphela nedamu seliphelile osokulandela ukufaka i-pipeline esuka kuZambezi isegwayishangane. Ungameza i-progress eyenzakale in the past 6 years ngasikho kulimiqiniso hayi uhulumende uyazama, uhulumende uyasebenza. Yebo ke i-economy yethu is performing badly owing to ama-sanctions that ekhona iminyaka yonke. Ngeviki ephelele ama-Americans ayevikelwa ngamanye ama-Zimbabweans esithi ama-sanctions a-targeted basikhulumele wodwa bathi sesitshiya ama-targeted sanctions lawa akade affect abantu bonke wayi-16 million eZimbabwe sesiwakhipha. So lokho kuyabonisa ukuthi into esasifundisa abantu siyitshela abantu from 2002 ukuthi ama-sanctions abulala i-economy isiliqiniso ngoba abanikazi bama-sanctions sebezikhulumele.
Yes, yakuza kakhulu moyo khonapho ke kuba ngamaphitshane babonare utsho ngokuthi vele kuyiwa phambili pho eleZimbabwe kumele lenze.
Ye, ukuthi eleZimbabwe liye phambili kumele kuguqule i-state ye-economy.
Lo-ke ngumnumzana Thabang Nare, ingcweti kwezentuthuko obexoxa endawonye lomnumzana Mabutho Moyo, umlimi njalo okuhlangothi lwabasokhulayo kubandla lezanu PF, bebendawonye lo Gibbs Dube Studio 7.
Okwamanje sengidedela imuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 njani basakaza bahle abasakaza abalohlonzi abasinikeza indawo nje owazinjalo abangazifihliyo. Hey, mina bengicela ubusikati umnanga kwalo wakho kudulinyawo nje abantu belamba ukuthi yena uthatha shesha DJ state of emergency lapho uthi wenze eZimbabwe kuyalanga kanti wesaba nosaba mangakhe lahamba wakhulumethi kulo kudla ekhaya qamba manga akakayenza into ekhanya abantu bayava indlala ngalo kulo president. President wa kanje vele ngupresident wazivikayo kabi kwangabantu that's why yenza kanje siyabonga.
Studio 7, yebo linjani lapho? Lami ngithi ke mphawule kancane ngokunye okungihluphayo empilweni yami la. Mina ngikhala kumgwaqo wakithi enkali. NginguVictor Ncube, ngizalwa kwaDakamela. Umgwaqo wakithi enkali since sazalwa. Sizokuhamba uSmith lokhu njalo lowo mgwaqo. Kodwa ukuthi uyalungiswa. Angiboni ukuthi kulungiswa kuphi. Angazi ukuthi yini engabe senzakala. Mhlawumbe ngasichazela ngcono nabe Studio 7. Siyabonga.
Studio 7 linjani? Hey, isiphila nzima indaba kamnanga kwalo asikwalothi senzenjani mahla abantu baseZimbabwe. Bathi sesezama ukuthi abhane konke namaphatha ama political party kodwa izinto azenza ezibhedayo. Ufuna ukuvimba. So ufuna senzenjani? Umuntu kube ngiyedobu sakhe. Kanti masothe eZimbabwe likuphi lamaphosta levumela into ezinjezi zenzakala umuntu ongaphansi kweni kodwa liyamdamekele libusa selithathela lezikhundla lento nazakhona la. Le lamasabhuku lana ngonke sophomba kulandela emuva. Asazi ukuthi into yakhona iyaqinenzwe njani naye sesabona
Lijani njani basakazi we Studio 7. Hayi siyabonga izindaba sikulezi lomutsho. Ngithi ngikhomente lapha ngendaba le kwakho industry and marketing board ukuthi kanti kwenzakala kanjani ukuthi abalimi baphiwe enye imali isilibond considering ukuthi irotobacco iya-exportwa iya emazweni afana leChina njengoba litshilo. Angikhole ukuthi la amazwe abhatalwa ngamabhondi abhatala ngemali yemazweni i-forex ngale US eyisebenza futhi ukuthi ama-fertilizer obhatala isisebenzi tobhako irotobhako ungayikhangela kunumber 3 export ngemva kwegolide yenikheli kodwa abalimi baphiwa ngamabhondi kutsho ukuthi kula bantu kusystem lapha abanye bathatha i-forex.
Hayi mina ngiphilile silingabe linjani lani khona ngupride umberengo lapha sibona ilanga lishisile umuma womkhathi esibhekane lawo kubi lapha wakithi hhayi kunzima ka olonyaka kunzima sibili sizaphelelwa la ngezivuyo utshani buwomile amanzi abula indlala esilapha kulobunzima sibili hayi sazi ukuthi kuyozalwa nkomo.
Yebo Studio 7, ku-Studio 7 linjani balaleli lonke baka Studio 7 labasakazi be-Studio 7. Hayi siyabonga imisakazo siyayilalela kakhulu. Into ebuhlungu ngapha mina ngisemzola ngungwenya semzola babhala sibili babhala but babhala abantu abathathu ngesebhuku asisakwazi ukuthi sizaqondana kodwa ngabe khuluma emsakazweni kuma-radio kuthiwa kula muntu ozakufa ngendlala but akusilo uqiniso thina ngapha siza kufa sibili hey.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angalani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +12024650318. Ngiyaphinda njalo nxa lifuna ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp inombolo +12024650318. Siyabonga. Kuhlelo lwethu elulandelayo khona manje olwe live talk lamhlanje siqhubekela phambili sixoxa labesifazane ngabakwenzayo empilweni ngalinyanga yokunanza imisebenzi yabesifazane emhlabeni jikelele e-International Women's Month. Abafisa ukungena kuhlelo lingasithumela imilayezo kunombolo zethu ezithi +12024650318. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela.
Isigodlo someli welemelika eZimbabwe lamhla sisungule uhlelo lokufundisa abantwana ngokuphathelane legciwane leHIV. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.